go VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mtwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlaka 17 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje sihlonyisiwe kakhulu ngohlelo lolo lwezutsho lwehlanganiso yentatheli zendaba. Kuhle kakhulu ukuthi sesizabakwazi ukuthi uhlelo lokhetho luzayo sikwazi ukuthi siluphatha njani njengentatheli zendaba. Sibekwazi futhi ukuthi nxa sihamba sithatha izindaba sikhangelane futhi kakhulu kulolu hlelo.
Ikomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, ifundisa intatheli zindaba ngezokhetho imanyene lenhlanganiso ezizimeleyo.
Njengabantu laba ama-multinational corporations, sibo futhi abalethi ihlanyelo lezi ezingama-GMOs. Kodwa siyakwazi ukuthi thina sasisebenzisa ihlanyelo zethu abadala bethu kade besebenzisa for a long time.
Abalimi bemaphandleni bathi bafuna uhulumende aqhakathekise ukulisana lenhlupho ezidalwa ikuguquka komkhathi. Umongameli Mnangagwa sekhangelelwe ukusayina umthetho okhangelane lezokhetho o-Electoral Amendment Bill ukuze ube ngumthetho opheleleyo lanxa abamabandla aphikisayo besithi kabasuthiseki ngawo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, namhla iqhube umhlangano wokufundisa intatheli zindaba ngezokhetho imanyene lenhlanganiso ekhankasela ukhetho olukhululekileyo elizweni, eZimbabwe Electoral Support Network kanye lenhlanganiso yentatheli zindaba iZimbabwe Union of Journalists. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abantu abadlula izigidi ezinhlanu sebebhalisele ukuvota eZimbabwe emalungiselelweni wokhetho lwalonyaka. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye osemelelwe ukuba ethule isaziso selanga lokhetho esebenzelana labezeki yona esibike ukuba isilungele ukuqhuba ukhetho. Ukomishina wezeki unkosikazi Faith Sabata ucele intatheli zindaba ukuba zilobe iqiniso ngenhlelo lamalungiselelo okhetho. Ukuthaze intatheli zindaba ukuba zihlale zithiye indlebe ngenguquko ekhangelele ukuba khona ngezokhetho yona esiphumelele edale lephalamende isilinde ukuyasayinwa ngumongameli Mnangagwa.
Ukhetho lolo olwalonyaka ngikhangelele ukuthi sincenge nabantu sibaqhuquzeleni ukuthi luqhutshwe ngokuthula, njalo sinanzelele ukuthi siyananzelela ukuthi ukhetho lolu luzabe lukhululekile, njalo luza kube lu-free and fair elections, ikwenza mutsho. Kodwa engikubonayo ngokhetho lolu luza kube ngathi luzemambijana.
Intatheli zindaba esebenza ekhuluma FM unkosikazi Nokuthula Ndlovu ongene imfundiso yokuloba ngezokhetho uncome imfundiso abayiphiwe ngumnumzana Vincent Kahia lezek ngezokhetho ethi kubavule amehlo.
Namhlanje sihlonyisiwe kakhulu ngohlelo lolo lwezutsho lwehlanganiso yentatheli zindaba. Kuhle kakhulu ukuthi sesizabakwazi ukuthi uhlelo lokhetho luzayo sikwazi ukuthi siluphatha njani njengentatheli zindaba. Sibekwazi futhi ukuthi nxa sihamba sithatha izindaba sikhangelane futhi kakhulu kulolu hlelo. Kungakho lolu hlelo lube luhle kakhulu kithi. Kanti-ke futhi sibuye safunda ukuthi thina-ke njengentatheli zindaba kumele ukuthi sibe siphathe kanjani ngesikhathi lesingabe sengozini ngesikhathi sithatha izindaba.
Ukhetho lwalonyaka luzwaqhutshwa ngendlela ehlukile kuleminyakeni kodwa akulamichina ezasetshenziswa ngalesi sikhathi. Akulapenda abavotayo abazagqamuza iminwe yabo ukukhombisa ukuba sebevotile kodwa kuzasebenza usiba. Abezeki bathi bakhangelele ukuba kuthathe umzuzu owodwa kusiya kwemithathu ukuba umuntu avote njalo. Kusenjalo izeki isikhuphe amabizo endawo zalapho abantu abazokuyahlola amabizo abo kuluhlu lokuvota angaba zinkulungwane ezedlula ezilithumi i-10,807. Labo asebalahla ingwalo zesiqinisekiso sokubhalisela ukuvota bakhuthazwa ukuyahlola amabizo abo ngesithupha sezenge esephepha leseplastic lepassport okulesithombe esikhanyayo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abalimi bemaphandleni bathi bafuna uhulumende aqakathekise ukusetshenziswa kwendlela zokulwisana lenhlupho ezibangelwa ikuguquka komkhathi. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphume emhlanganweni wenhlanganiso ezisebenzisana labalimi bemaphandleni eyela Via Compesina esigabeni ezibalisa ezezansi lesempumalanga kwezwekazi le-Afrika. Lumhlangano wemfundiso owensuku ezimbili owenzelwe e-SOS Children's Homes eHarare ungenwe iziphathamandla ezivele emazweni angezansi lempumalanga yezwekazi le-Afrika. Emhlanganweni lentathelizindaba owenzelwe e-Media Center ekugqitshweni kowemfundiso abelaviya Kumbasina baveze ukuba akukho okwenziwa nguhulumende ukusebenzisana labalimi bamasimu amancane lapho behlela izinqumo zokwenqabela inhlupho ezidalwa ikuguquka komkhathi. Unobhala jikelele weLavia Kumbasina unkosikazi Elizabeth Mpofu ongumgcini sihlalo njalo enhlanganisweni yabalimi abalamapulazi amancane eyeZimbabwe Small Holder Farmers Forum ZIMSOF ukhuthaza uhulumende ukuba akhulumisana labo lapho kudingwa indlela zokuqeda udubo lokuguquka komkhathi osekubangela indlala.
Njengabantu laba ama-multinational corporations yibo futhi abalethi ihlanyelo lezi ezingama-GMOs. Kodwa siyakwazi ukuthi thina sasisebenzisa ihlanyelo zethu abadala bethu kade besebenzisa for a long time. So sifuna lezi ihlanyelo lazo uhulumende efake umthetho ukuthi lazo ihlanyelo lezi zibe recognized ukuthi abalimi babe free ukusebenzisa lezi ihlanyelo.
Uqhubeke ethi abalimi lenhlanganiso abasebenzana lazo balalo ulwazi olujulileyo olungasetshenziswa ukubuyisela isimo kuleso ebesiyiso khona umonakalo oguquka komkhathi ungakabi khona.
Siphumela lomnye umbono ukuthi ama-researchers kababuye labo ngapha phansi behlale phansi labalimi bekwazi ukuthi abalimi bafunani, kuyini lakho ekunganceda abalimi, ngoba siyakwazi ukuthi ama-researchers labo banelwazi elokunceda abalimi abancane. Sibona ukuthi kule climate change funds, sabona ukuthi thina abalimi asikwazi ngama-funds wana lawo ukuthi angapi, siyawathola ngapi, siyawathola njani.
Uhulumende wetheswa umlando wokuthatha ulwazi lwakwamanye amazwe olwehluleka ukusebenza lulethwa ezwekazi le-Afrika osekubangele inhlupho ezifana lendlala lokonakala komkhathi i-climate change. Bathi sesifikile isikhathi sokukhuthazwa kwendlela zokulima zendulo hatshe zakulezi nsuku osokusobala ukuthi kazisebenzi ezingaba yizo ezibangele umonakalo kumhlabathi, imvelo kanye lokuphazamisa ukuna kuhle kwezulu e-Afrika. Lumhlangano ungenwe iziphathamandla ezivele emazweni abalisa ele-Democratic Republic of Congo, Kenya, Uganda, Tanzania, Mozambique, South Africa leZimbabwe kanye lenhlanganiso eziphatheke kule mikhankaso ezwekazi le-Afrika lakwezinye izigaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gamba.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ikomishini ekhangelane lokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission isiphumele nhlelo lohlelo lweziqondiso okumele zilandelwe ukulungisisa indaba zokungezwani elizweni. Kubika ubathabile Masuku.
Umgcini sihlalo wekhomishini le umnumzana Selo Masole Nare uthi sebehlele indlela yokulungisisa indaba zokungezwani, ethi njalo okumqoka kulolu gwalo ludaba lokhetho kanye lolwegugurawundi okuyizo ezizaqala ukukhangelwa lonyaka.
Sesifike esibangeni sokuthi sikhangeleke entweni ezinjengokuthi sizayihlahla njani indlela yokuyenza umsebenzi wethu. Yilo ithuba elenze sabuya lapha namhlanje sihlahla indlela yokuthi senzeni ukusukela namhlanje kuze kuphele iminyaka emva. Ungakhangela iphepha lethu esilayo ama-priorities phezulu siqalisa ngama-elections kubuye ku-ground.
Wengeze ethi ikhomishini izasebenzelana lamanye amakhomishini afana leZimbabwe Human Rights Commission kanye leZimbabwe Electoral Commission kusiya ngokuthi udaba abalukhangelayo lweyama kwezokhetho kumbe ukwephulwa kwamalungelo oluntu. Omunye walabo akade besemhlanganweni umnumzana Strike Mkandla uncume loluhlelo kodwa usola isikhathi sokuqhutshwa kwalo ethi sifitshane kakhulu okungabangela ukuphathwa komsebenzi ongajulwanga.
Into evele ihlale ingihluphile ngecommission le yikuthi izaba khona kweminyaka engu-10, eminye yakhona isidliwe already. Lesi sikhathi esiseleyo izayakhuluma yonke into kusukela ukufika yikuvala izinto okumele ukuthi ngabe ziyalungiswa, bese sikhuluma ngento yonke endalandala sijiye okukhona.
Umnumzana Dumisani Mpofu uthe laloba uhlelo lolu luluhle kumele kucaciswe ukuthi uZulu uzathola ithuba lokubuza ukhomishina imbuzo nxa ingabe sebehlulekile ukuqhuba umsebenzi.
Kuqakathekile ukuthi i-commission le ibe accountable, not ukuthi only to hold others accountable, yona la ibe held to account. Kufanele kube le ndlela yokuthi umuntu obone ngani ayisayenzi ngendlela ebuthe izayenza ngayo abe kwazi ukuthi uzayenzani, ngoba siyakwazi ukuthi sesaba la ma-commissions amaningi eZimbabwe lapha, amanye akhona agcine information yathi ingaphumi. Currently lokho esilisina le court ukuthi release iDumbu Tshena commission report leshiyambako.
Ilunga leMthwakazi Republic Party unkosikazi Ntombizodwa Mguni uthi uyajabula ukuthi ukutshengisela kwabo sokuze kwabafikisa kuleli zinga.
Engifisa ukutsho ukuthi i-commission le it's got to have foot soldiers. Bengabi yibo bodwa besimela njengabantu bakwaMthwakazi ngapha. So ngathi sekusiba lokuzwisisa ukuthi sisuka kuphi sisiya nga. Kwasiza kakhulu kuba kwethu lana lathi njengeMthwakazi Republic Party. Ukulwa kwethu first befika eBICC sazobalandela futhi eLupane was so important.
Umhlangano lo ukuhlanganise abantu abavela ezabelweni zonke zelizwe. Ugwalo lalolu hlelo luza kwethulwa kuZulu kumaviki amabili alandelayo eHarare. Ugwalo lolu lukhangelele ukubumba ilizwe elilokuthula. A powerful Zimbabwe for all generations. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Livetalk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana olweya sihluzeni bomama sixoxa ngokuhlukuluzwa kwabantwana ngabantu abagoqela izihlobo labangane bemuli. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa kwele Malaysia athi ahlasele umuzi kamnumzana Najib Razak oyayiyinhloko kahulumende yakulelo lizwe lezinye izindlu zakhe lapho ehlolisisa icala aletheswayo lokufumbathiswa edabeni lwamabhiliyoni amadola achaphazwayo ebhanga lesizwe. Lokhu kwenzakala esanda nqotshwa kukhetho ngamabandla aphikisayo esebuse okweminyaka edlula amachumi amathathu. Umongameli Emmerson Mnangagwa sekhangelelwe ukusayina umthetho okhangelane lezokhetho owe-Electoral Amendment Bill ukuze ube ngumthetho opheleleyo. Kulandela ukupasiswa kwawo lidale lePhalamende kanye leSenate. Amalunga ePhalamende antshintshe umthetho lo afaka okuthiyeneyo okugoqela udaba lokuthuthukiswa kwabesifazana kwezombusazwela kuhulumende. Kodwa inguquko enengi ebifunwa ngamabandla aphikisayo efana lokuthi iZimbabwe Electoral Commission kumele ikhethe inkampani ezadinda amaphepha okuvotela phakathi kwamankampani amaningi afuna lumsebenzi, i-tender process ngesiNgisi kayingenanga. Lanxa kunjalo, abebandla leZANU-PF bathi bayajabula ngalinguquko. Amazwe achiyeneyo agoqela eleMelika leBhilithane ahlezi ekhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi aguqule imithetho ephathelane lokhetho ngendlela ethakazelelwa ngawo wonke amabandla ancintisayo ukuze ukhetho oluzayo luqhutshwe ngendlela eqondileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umeli weBinga South edalele ePhalamende, umnumzana Joel Gabuza olilunga leMDCT kanye lomeli wePhalamende wePhelandaba Mpophoma edale linye njalo engwezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Sizamile ukubana sibonisane silungise okumele kulungiswe. Amabandla amabili iZANU-PF leMDCT kwacubungulwa sibili kulungisiwe lonke lapho olungiseke khona. Kukhona lapho angazange bashukiseke labo khona, kodwa engashukiseni wabo sibabona ukuthi hhayi songaphezu kwamandla ethu njengedale lephalamende, ngoba okunye kwangikhona kuyabesho kufuna ukuliwa kuyiwe futhi ebantwini sisenze lokhona abathi ngesilungu i-amendment ye-constitution, ngoba kuyabesho kufuna khona lokho sibili. Kodwa okulungisekayo mbonakanti hhayi sikubambile sakulungisa.
Babu Gabuza, kunengi ebelikhala ngakho njengebandla eliphikisayo ukubana kufakwe kumthetho lo. Likutholile yini konke?
Angeke ngathi sikutholile babo. Yabona okuhluphayo nxa lilungisa umthetho lonke lingama-interested parties, kusiqina sokusuka kube lokungathi alizwanani, ngoba wonke umuntu ule-interest. Wonke umuntu uyafuna ukuthi ngabe okwamiko okungenayo. Njengokubona phela abangani bethu abeZANU-PF beyi-ruling party bakhanya belamandla amaningi, abathandanga ukuthi bekuzwisise okuningi, kodwa bayakhohlwa ukuthi okuyizinto lokusilungiselela uZulu silungiselela ilizwe. So okuningi asikutholanga, okumgqoka okwangukona asikutholanga.
Babuchuma, bayakhonona njengoba uyamuzwa ubaba uGabuza bathi yebo upasiwe umthetho kodwa okuningi abakutholanga.
Ukubeke kuhle ubaba uGabuza ukubana nxa abantu bezichuza imithetho leyi kwesi sikhathi sisuka sibe nalokwana ngama-selfish interest ukuthi wena ufuthi bona ingungu ikhalele egumeni lakho kukanti ke kwesinye isikhathi akumelanga kube njalo. So okulandela ukucela okwenzela wona kungaphumeleli yikho lokho lona bona becelela ngoba becelela enhlangothini lwabo ukuthi boseve bona kodwa thina sikhangela ukuthi hhayi into yonke esiyenzayo njengabameli bephalamende kumele sezinto zonke silandela umthetho wethu esawufakayo weZimbabwe oyi-constitution naleyo njengawo ukuthi wona ngiyakwazi ukuthi wona enkulukazi azekhala ngayo indaba yokuthi wona bafuna ukuba khona ama-ballot paper eprintwa labo kunjalo kodwa-ke i-constitution iyakhuluma sobala kubana into leyo yinto efakwe ezandleni ezezeki hhayi khona amabandla lati njengebandla lezanupf asikho kukhona kubanjwa izeki kuphela.
Baba Gabuza, uChuma uyakhuluma lapha ngendaba yokubona ama ballot papers edindwa. Vele ufuna kubana kuyiwe kutenda kukhethwe inkampani ezadinda amaphepha la kale kutholanga lokho. Kodwa umgcinisi sihlalo weZEC ekhuluma izolo uthe nxa lifuna lizavunyelwa ukuze bona amaphepha la edindwa. Ayisiyonto elithakazelelayo yini yona le?
Uyabona ukuthi into le esikhuluma ngayo izabatshaya bona labo ngaphambilini. Sasikhala lapha sikhuluma ngokuthi hayi madoda alungisane emajele ngoba anyone engagcina eyicandidate yejele kodwa bebona ngathi bona bemdc yithi kuphela esifanele singene emajele kodwa sikubonile phela uChombe engena wabona ukuthi emajele kuvinjani. So yikho la kuloku kwama-elections isisukile izanu embusweni iza kufuna khonoke esikhuluma ngakho. For example, one uza kuthi wena uzobukela ukuthi ama-ballot papers printwa njani. Uma print wakhona ungamazi ukuthi ukhethwe njani ulobuhlobo bani lalo ofuna ukucontesta ama-elections ayinto bekuzaba kuhle sithi thina alright sesifuna ukuyadinga umuntu ozasiprintela ama-elections sikhangele imbali yakhe sibone ukuthi ngumuntu okwazi umsebenzini ngumuntu okhwanisa ukuthi elungise umsebenzi njengemfanelo yini ngumuntu ongelahlangothi alusekelayo yini ngumuntu ongasoze eprinte amabhaloti amaningi ehambe mgudlu enika abanye yini laba ukubukela nje kuprintwa akuncedi. But sifuna ukubona ukuthi onikiweyo kunikwe ngasizathu bani uyakwanisa yini umsebenzi ule record eclean yini ukuthi engawenza umsebenzi kumbe wakuwatshontshela ama-election wancedisa ukutshontshela ama-election yini kwamanye amazwe. So konke kuyasinceda ukuthi kungabi lokukhonona nxa ama-results ama-elections esephumile.
Baba uChuma, sesingabona yini ukhetho oluzayo lusibango lokhululekileyo kuvangelwa ngumthetho lo eseliwuguqulile?
Umongameli welizwe ubaba uMnangagwa usekhulume kaningi wawugcizelela lokho njalo lathi siyawugcizelela njengebandla elezanup f akunanto esiyifisayo njengokuthi yona ama-elections lawa abe very safe and credible. Lokhu sikwenzela ukuthi iZimbabwe iye phambili ngoba okangathi iZimbabwe imile amazwe onke akhangela athi yona right yenzala into ezicacayo.
Akwigqibe baba uGabuza ngamafitshane.
Uba uMnangagwa siyamuzwa sibili but akungabi ngamazwi kuphela kungelezenza akube izenzo kungemazwi ngoba nxa uza kuthi ukhetho luzakhululeka wena ngapha kumsakazweni we-ZBC kukhulunywa ngomnankagwa kusukela ekuseni lize liyetshoni langa kukhulunywa ngezalo kusukela ekuseni lize yetshoni langa po abanye laba bazawuthola nini i-chance yokuthi kukhulunywe ngabo. Siyayenza amarali akaze sibona i-ZBC iwakhava besesaba ukuthi nxa bethi bayakhipha bakhipha nje ukuyingquzana kwabantu eceleni bechiya ipicture enkulu eyiyo ekadimxoka eralini.
Kumnumzana Joel Gabuza lilunga le-MDC thi njalo umela iBinga South edale lephalamende. Ubexoxa endawonye lomeli wephelandaba Mpophoma edale elifanayo njalo engowezanu PF umnumzana Joseph Chuma.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Mhla zilijumilane kuNkwenkwezi, ilizwe leMelika lavula isigodlo salo eJerusalema kwele Israyeli. Umnumzana Jared Kushner, umcebisi kamongameli Donald Trump, uthi ukuvula isigodlo lesi kuveza ukuthi ilizwe leMelika lenza okufiswa ngabangani babo kwele Israyeli. UKushner uthi lokhu kuzakwenza ukuthi amazwe la asebenze ndawonye ngendlela ephezulu. Uthi lokho okwenziwe lilizwe leMelika kuveza njalo ukuthi amazwe la alobudlelwano obuvela kude njalo azaqhubekela phambili esebenza ndawonye elwisana lokuhambelani lawo. UKushner uthi basekela ilizwe le-Israyeli ngenxa yokuthi bavumela ukuthi kube le nkululeko njalo kabafuni ukuthi kwephulwe amalungelo kaZulu emazweni abo lamanye emhlabeni wonke jikelele. Uthi ilizwe le-Israel likhuthaza ukuthi kube lenkululeko yezokholo emhlubulweni we-Middle East ngoba kulabantu abangamaJuda, amaKristu labakhonza ezinye inkolo. Ilizwe le-Melika lithi lizaqhubekela phambili lidinga ukuthi kube lokuthula e-Middle East. Elemelika lithi liyakwazi ukuthi kulabantu abakhonona ngokuvulwa kwesigodlo selizwe leli eJerusalema. Ukusna uthi ulethemba lokuthi kuza kuba lengqubekela phambili kwele Israeli kulandela ukuvulwa kwesigodlo semelika eJerusalema. Lo bekungumbiko oveza imibono yelizwe lemelika.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ekhuluma nentatheli izindaba zemidlalo namhla emini uMadinda uthe abafana bakhe bengabe bancane yebo kodwa sekumele bekunanzelele ukuba sebedlala kusigaba.
Uxolo ngalokho singeneke kwezemidlalo. Umqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uMadinda Ndlovu uthi abafana bakhe sokumele batshengise ukuba sebekhulile njengoba imidlalo yeKasilaka Premier Soccer League isifika phakathi laphakathi kwesizini. Kufika uJoseph Njanji.
Ekhuluma nentatheli izindaba zemidlalo namhla emini uMadinda uthe abafana bakhe bengabe bancane yebo kodwa sekumele bekunanzelele ukuba sebedlala kusigaba saphezulu, yikho kumele bakubone ukuba lomdlalo akusiwo abafana abancane kodwa ngowabantu abakwaziyo abakudlalelayo lokudingakala ukuthi bakwenze.
Yebo naye siyabumba ithimu, uthimu yakusasa, kodwa kumele sibone lakho ukuthi khona nana siyasuka lapho esiqale khona sibe kwesinye isigaba kwamanje. And njalo mina ngiyazi ukuthi abafana laba igame ezinjengeze Caps United, which are self-motivating games, they will come to the party njengoba vele libona ukuthi kunebile ukuqala khonaphana singakabi kulesi stage siso sona. I-Caps United yana abafana laba ayigijimisa njani, bazayiphinda futhi kulipheli.
Iqembu le-Highlanders lele Caps United azancikilana ngesonto enkundleni eBarber Fields kodwa imidlalo yeviki lethumi lambili yesigaba seCastle Premier Soccer League izaqala ngomgqibelo lapho iqembu le-Nicroot elizemukela khona elebulawayo Chiefs enkundleni ye-Ascot. Iqembu le-Chicken Inn lizadibana lele-Harare City ngaseluveve. Iqembu le-Ngezi Platinum lizadlala lele-Bulawayo City kuthi iqembu le-ZPC Kariba lizadibana lele-Yata ngaseNyamunga. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leShapane Mine lizadlala leChapungu enkundleni yeMaclass. Iqembu leDynamos lizemukela leFC Platinum ngaseRuvaro. Iqembu leTriangle lizadlala leBlack Rhinos ngaseGibo kuthi iqembu leMutare City Rovers lizachana leHerentals enkundleni yeVengere. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyami ingoma ye Cholocho FC sebedlala esigwaqweni abafana ngemva kokugunyulwa kuKasilaka Premier Soccer League nyakenye. Kungasenani siphethe ezosuku ngebezihamba phambili. Ikomishini yezokhetho iZEC ihlomisa intatheli izindaba ngokuphathelane lezokhetho. Abalimi bemaphandleni bathi bafuna uhulumende aqakathekise ukulwisana lenhlupho ezidalwa yikuguquka komkhathi. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo, libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.